Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla silengxoxo lomnumzana Sam Siphepha Nkomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party.
Hayi, excuse me, abantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala kulami ngale emajournalist ungakhulunywa ngaye.
Ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Kanti kungani izizalwane zeZimbabwe ziphitheka ngendaba zeSouth Africa kangaka?
Okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchithe kufana nokuthi kusekhaya.
Umphathi ntambo wezemigwaqo uthi imizamo yokubuthelela imali yokubuthanisa yokuphathisa ngemigwaqo eyadilizwa lizulu iyathembisa. Silengxoxo lomnumzana Joram Gumbo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhethwa kwenkokheli yebandla leNational People's Party ngeviki edluleyo sekuchiye ibandla leli liphoselana aqatha. Leli bandla libe lokhetho lokudinga inkokheli ngeviki edluleyo lapho ukukhethwe khona enye inkokheli phambilini ngomhlangano weCongress okhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo. Wakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Sam Siphepha Nkomo uxoxe le Studio 7 ngalolu daba.
Chris Sengibe semabandleni athile, ukhetho lona luvele ludala ukubana kube lokukhonona. So ukukhonona akungeki asiyonto esingathi singayicitha entweni ezifana lezokhetho. Now, kodwa-ke ama-province angu-9 avotile, and so angu-9 lawo avotile ehlulekileyo ukuvota ngeyakobulawayo, ngoba kwakusuka kwasokuvuka ukuhlukuluzana ku-presiding officer owayevela eHarare ezovotisa wahle wakhansila, ngoba kwasuka kuphikiswana kwahlukuluzwana, so yiyo kuphela engavotwanga. But ngalelo langa babefanele bavotele i-top 6 way uthi lami ngomunye ofanele akhethwe. Ngakhethwa and yebo kambe ngizaba ngu-vice president womhlangano.
Njengomsekeli kamkhokheli webandla, ubona ungani uzayenza njani ukuthi liqhubeke liye phambili?
Beli ukhetho luyafanela ludlule. Ukhetho vele lona njengoba ngisitsho ngumaxabanisa. Kodwa-ke mina ngokubona kwami kuyamela nxa izinto lezi zidlula bese sibuzana madoda lokhu sokudlulile. Kanti sibisibili esiyikho esifanele silwisane lakho kuyini, yithi kumbe yizanu lomgadi. Ngiyakwazi ukuthi sizavumelana ukuthi yizanu lomgadi and bese sisebenza ndawonye. Yebo kambe ngibona nani kuzajula, and but as long as ule computation, internal computation, hayi kuzahlala kukhona kwinto kunjalo noma yiphi part kunjani, even emsebenzini khona ngapho ku Studio 7 kungaba le computation of who, kokuphathi kwabo-Chris labontungamili ukuthi kufane umbani ofanele abe mkhulu. Ungaba leyo computation, uzabona untungamili lo-Chris behlabana, kodwa ke at the end of the day uzabona sebehlangana njalo sebesenza umsebenzi wabo omuhle we-Studio 7.
Bakhona abakhononayo besithi ubaba uSiphepha Nkomo usekhulile, kakwenza ukuthi abe ngumsekeli kamongameli, ngoba lapho umongameli esekela isihlalo uyabe sekhule kakhulu. Uthini wena ngalo?
Chris, ngathi ngiqalise ngokuthi akula guarantee yokuthi even if lifake u-vice president ole-20 5 years. Kuthi nxa umongameli welizwe ethiya isihlalo ongenayo ngulele 25 years, yifalasi leyo, akulanto enjalo. Ungaya khona ngakho ngakini e-America, u-Obama wathi engu-president wayemncinyane, kodwa ke owayengu-vice president wayengumuntu okhulileyo. Even u-Trump noma ngapho ngiyathola kunjalo, ngoba aso guarantee yokuthi umuntu ongenileyo encane kulo president nguye ozaba ngu-president. Mina ngiyabethi ngikhulile, but there you are, abantu bavotile bafuna umuntu omdala ole-experience. I've got that experience, njalo yes, ngumuntu omdala. Ngale o-vice president babili, omunye ngale u-ambassador Mvutura, u-1 year older than me. Akuna problem lokho. So kuyini khonokho? Hayi, excuse nje ngabantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala ke kulami ngale emashonaleni kungakhulunywa ngaye.
Hello ke ngumnumzana Semsipho Phankomo, isiphathamandla sebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuguqulwa kwedale lecabinet leSouth Africa okwenziwe ngumongameli Jacob Zuma ngolwesine ebusuku kuchiye izizalwane zeZimbabwe ziphethe emlonyeni ngalolu daba, ezinye zilukhweza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini. Kwaba luthuli, kwakhohlakala indubo zekhaya ezifana lokusilela kwemisebenzi, ukhetho oluzayo, lokunye okunenginengi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into okudingeka ukuthi sivume ukuthi abantu baseZimbabwe ngenxa yenhlalo yabo nokuchitheka bahlakazeke sebaba yingxenye yomnotho waseSouth Africa nezombangazo zaseSouth Africa. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyabathinta ngokuseduze kakhulu, ngoba ukutshintsha kokuthi uba nosephethe laphana uba nosephethe laphana kunomthelela emhlalweni yabo. So izinto ezenzeka eSouth Africa okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekuchishe kufane nokuthi kusekhaya.
Kodwa bona abeSouth Africa kungenzakala iluphi lutho abakuthathi ngedlabuzane elifana lalele elithathwa ngabeZimbabwe? Kungakukhombani lapha ikakhulu nxa sikhangela beSouth Africa?
Njengoba ngithile ukuthi abantu beSouth Africa, izinto ezenzeka eZimbabwe yebo zinokubathinta ekuthini uma sekuthe kwamotshwa ngale, bayaphuma abantu eZimbabwe bazobabangisa imisebenzi ngapha. Kodwa akufani nomuntu waseZimbabwe ohleli eSouth Africa noma eseZimbabwe kodwa nesihlobo esisebenza eSouth Africa ozwa kuthiwa kutshintshwe abaphathi bentambo eSouth Africa, esazi ukuthi kuthe ngesikhathi kusaphethe unkosazana Zuma ku-Ministry ye-Home Affairs kwaba khona lezi zinto kuthiwa ngama-DPZ, kwatshintsha kwangena uphando, kwatshintsha kwangena uGigaba. Uma uGigaba sephumile sokungena omunye umuntu, kuyabathinta ukuthi thina pho elethi kusasa limi njani. Uma uZuma okunguye phakathi kwabomongameli bonke baseSouth Africa owavula intukuntu ethile ukuthi abantu baseZimbabwe bathole ukuhlonitshwa lokuphila bephethe amaphepha bengahlali bebothiwe.
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Isicelo kuZulu lenhlanganiso zelizwe lezomhlaba sokuphathiswa ngemali esenziwa nguhulumende ukuthi alungisise imigwaqo eyadilizwa liZulu leyezi uCyclone Dineo siyathembisa. Sixoxe lomphathi ntambo wezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo.
Ngiyabonga phathi, ngibe ngiphandle kwelizwe ngibe namhla, so angakwazi ukuthi kumbeni sesile malini kukomiti. Njengesihlalo bekesikhuluma ukuthi izulu labe labaningi kakhulu last year sesile ndubeko lapha ama-roads akusela, ama-bridge akusela. Ngey'nkwazi yongakahambi ngakaphumi ngiphande kwelizwe ukuthi khona sasile plan yokuthi silungise kuma-provinces wonke imigwaqo yahlukuluzwa lizulu lama-bridge ahambayo. Sase sithole imali nje elutshwane esasithiwe i-Ministry of Finance.
Kodwa khona ungakasuki elizweni kwakuthembisa na njalo babe letha yini imali abantu ukuthi baphathise?
Yikho engikutsho ukuthi kona ngingakahambi bande sasivele sesitholile enye imali nje efika ngathi kuma-$35 million. Imali-ke sasesihambise kuma-province atshiyeneyo leyo government ukuthi walungise lawo loko kwabonakalayo emadolobheni. I-GTF layo yanikwa enye imali, i-Department Roads layo yanikwa, ama-road discounters lawo anikwa enye imali ukuthi bayenze imisebenzi yona leyo. So ingakahambi phandle sase sivele sesitholele enye imali yokuthi senze imisebenzi. Yikho kande sithi mina abantu vele ingakahambi kade sebeqalise ukuthi basebenze belungisa imigwaqo.
Hello-ke, ngumnumzana Joram Gumbo, umphathintambo wezokuthwalwa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Kuyini okwenzakalayo emaphandleni lapho elisebenzela khona kulezi nsuku?
Kumqoka kakhesi okuyikho abantu abaphatheke ngakho emaphandleni. Ngezokulima abantu babhizi kakhulu emasimini bekhangele izilimo zabo ukugoqela ukuhlakula indima lezi abazilimele ekugcineni lokunye okunenginengi okuhambelana lokulonda izilimo zabo. Yikho ababhizi bekwenza kulezi nsuku abantu umsebenzi eminingi isemasimini kakhulu.
Baphakathi kwalihlobo abaningi?
Yeba phakathi kwalo ihlobo, kodwa sizananzelela ukuthi ayisibo bonke abaphakathi kwalo. Abanye baphanjaniswa lizulu elinengi kakhulu, akusazanga kwaba kuhle kakhulu emasimini. Abanye sibili indlala ibhahile, akuzange kube kuhle indawo yonke, kwatota umumbu ikakhulu lezindimi ezilinyelwe ekugcineni. Watota ubomvu gebhu, akuthembisi njengoba izulu ingana likho kulezi nsuku.
Yiziphi izigaba ongathi zibhekane lendlala ngenxa yezulu?
Sizakhangela izigaba ezinjengabo Tholotho lapho kwaba le mfula khona, kubo zigaba zabo Siphepha, kulaba abantu sibili abakhukhulelwa izilimo zabo zonke. Kukanti kungakhangela futhi le ndaweni ezelupane ezinye ezisemahlabathini abantu abathola ngalutho ogoqela kubonkayi. Ngigxila kakhulu ngapha kumathebelele North kakhulu ngoba yikho esisebenzela khona. So bezindawo indlala ikhona, awuzange kube kuhle. Kodwa nxa sikhangela izinto ezinjengezifuyo zinhle kakhulu kulezi nsuku, okutshengisa ukuthi le mali esezingathengiswa ngayo ingaqansa, okuyinzuzo enkulu kubantu bemaphandleni.
Izifuyo zinganona kakhulu, ikakhulu inkomo zigcina zibulawa ligazi. Bayazelaphisa yini abadala?
Khonokho kuthoyo kuyenzakala kwezinye izigaba. Zikhona izigaba esezithelelwe izifuyo zazo ngenxa yalo mkhuhlane wokuqhamuka kwegazi. Kodwa kule ndawo lapho izakhamizi ngithi abazali abafuyi asebefundisiwe kabanzi ngokuhlala bele mithi yokuvikela inkomo kumbe izifuyo zawo. Kukanti kwezinye indawo abogatsha lwezokulima le-veterinary ba-active, kodwa uhlupho yokuthi ngaze bekhona amahofisi wona lawo, zibe khona izisebenzi, imithi kayikho emahofisini e-veterinary. Labantu kabenelisi okwakathesi ukuthi bathengele yomithi kodwa besiqhuquzela kabanzi ukuthi ngangcono umuntu nxa phakathi komhlambi wakhe athengise yodwa ayethenga imithi kwenzela ukuthi asize lezi eziyabe zisele
edipa ziyahamba kodwa ngemfanelo
yezi yahamba kodwa sizananzelela ukuthi yisokuyizakhamizi endaweni eziningi esezizithengela idibha uhulumende kasenelisi alisekho idibha leliyana okunjengakudala ukuthi ugatsha lwe-vetinary lwalusipha izakhamizi idibha kathesi izakhamizi sokumele ziqoqe imali yazo ziyethenga sikhangele ihluphe ezikhona kathesi zafumana ukuthi abaningi azasenelisi ngingakho azisadibhi ngendlela leyana ezazikwenza kudala ukuthi mhlawumbe ngemva kwamaviki amabili inkomo kumele ziye edibhe enxa kathesi sezihamba ngemva kwenyanga kumbe inyanga elengxenye okudala ubunzima lokumemetheka kwemikhuhlane ezifuyweni zabantu
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu siyabonga
ngiyabonga lami kakhulu
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ngugama
Siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lelunga ledalele committee yeparlamente ebona ngezempila kahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we TB emhlabeni jikelele ebelikhona izolo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ngiyabonga.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi udaba lolu olofuba lwe TB lusaqhakatheke kakhulu yini ngoba siyabona eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi bekuludaba olusegudwini kodwa lezi nsuku kungani alusaqhakathekiswa ungathini wena lo?
Angivumelani okwakuqala lombono othi udaba lofuba kalusaqhakathekiswa kulezi nsuku ngokubona kwami kulezi nsuku lapho osoluqhakatheke khona kakhulu lolu daba ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ngambe isikhathi sonke lesi umkhuhlane wofuba ubungumkhuhlane okade uzimele wodwa kodwa namhlanje sesikwazi ukuthi usungumkhuhlane osungamaphahla lo mkhuhlane wegciwane le-HIV and AIDS isikhathi esiningi actually i-statistics yethu itshengisa ukuthi almost 75% yabantu abale gciwane le-HIV and AIDS batholakala njalo ukuthi balo mkhuhlane wofuba kanti njalo labo abatholakala belo mkhuhlane wofuba isikhathi esiningi batholakala bele gciwane le-HIV and AIDS okutsho ukuthi-ke umkhuhlane lo umkhuhlane oqakathekileyo okufuza ukuthi ilizwe luqakathekise njalo ilizwe lukhangelisise ukuthi kambe singawunqoba ngayiphi indlela ngoba into ehluphayo esikhathini esiningi ukuthi umuntu angaze ebanjwe ligciwane le-HIV le-AIDS ehlale mhlawumbe egula kungaziwa ukuthi kambe angabe njalo elo mkhuhlane wofuba yini isikhathi esiningi labo abantu bajayele ukusishiya so sibona ukuthi ke isikhathi esiningi abantu abasishiyayo abangabe bele gciwane le-HIV and AIDS baye betholakala njalo ukuthi ngabantu abaye bevele belo mkhuhlane wofuba kodwa lo mkhuhlane mhlawumbe uphuzelwe ukuthi unanzelele ukuthi ukhona so-ke ngalokho ke umkhuhlane lo mbona ngani kufuze ukuthi uqhakathekiswe kanti njalo okunye okwenza ukuthi kuqhakatheke ukuthi uqhakathekiswe lo mkhuhlane ukuthi wehlukene leminye imkhuhlane ngoba wona ngumkhuhlane olaphekayo
kwesinye isikhathi sasizwe ukubana kulomunye umkhuhlane ohlobo oluthiwa iTB2 kuliqiniso yini kumbe iTB yafanana nje
iTB yiTB ayikho iTB etshiyene leyinye kodwa umehluko ojwayele ukwenzakala yikuthi kulomhlobo weTB abawuthi i-drug resistant TB umkhuhlane lo ngumkhuhlane lwana wokuthi khona umuntu nxa esethe wagula lingamnika amaphilisi ajwayelekileyo kumbe abayithi first line drug la drug TB umkhuhlane lo ukhanya uyazivikela awuntshintshi awunqotshwa ngamaphilisi wona lawo osokusenza ke ukuthi khona kuyake kufuze ukuthi kuyengenwa ku second line drug treatment. I-second line drug treatment lawo maphilisi ayadula. Intengo yakhona ngeyokuthi akekho umuntu ongazanelisela ukuthi ezithengele. Nelizwe nje lifana lalethu leli ngibona ngani kunzima ukuthi lingakwanisa ukuthi lithengele bonke abantu abangabe belomkhuhlane nalo owe-drug resistant TB.
Manje yona imithi yokwelapha iTB itholakala lula na nxa sikhangela ukubana ezibhedlela lapha kungani kulodubo lokusilela kwemithi lokunye kunjani?
Esikubongelayo ukuthi kulesi sikhathi imithi yeTB athi iyatholakala lula kuso sonke isibhedlela emizweni ngoba yimithi ngeminye yemithi evela esincediswa kulaba esibathi ngama development partners o Global Fund. Bayanika umnyaka neminyaka imali ngaphakathina kwelizwe eyokuthi kuthengwe lawo maphilisi. So isikhathi esiningi amaphilisi wona lawo hathi ayatholakala aphose nje efane endlela atholakala ngawo lama-ARVs umkhuhlane le ebangelwa ligciwane le-HIV and AIDS.
Hhayi, kwezwakala isikhathi iso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli
izolo ngolwesihlanu mhlaka-31 ama-MP ahambile eShirubhi ayathestwa lawo umkhuhlane wofuba owe-TB ukuze betshengise phela ebantwini bethu bonke abeZimbabwe ukuthi hhayi mhlane ngumkhuhlane uqakathekile ukuthi umuntu unanzelele ukuthi ungase ulawo unumbeka ulawo xa utholakala ukuthi ulawo uhambe masinya uyethola ukwelatshwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungakuphambanisi.
Hhayi, kwezwakala. Hhayi, sibongile kakhulu. Lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezempila kahle engoyibandla le MDCT ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelanela besifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonke sikazi Rita Ndlovu, owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Inyanga lekaMbimbitho esiqibileyo ibingeyokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele. Kuningi yini eZimbabwe elingaziqhenya ngakho ngalolu daba na?
Umthetho ukhona ogoqela umama bonke owalungiswa e-United Nations ukuthi kumele abantu besifazana babe namalungelo athize. Kodwa uzafica ngomumo elizokhona khonapha eZimbabwe, uzafica ukuthi kakwenzakali ebafazini okumele kwenzakale. Kungathatha umzekelo sowokuthi uyafica kubhaliwe ukuthi kumele kube lamakota abomama nalana ayabe khona kodwa engalaphawa. Isikhathi esiningi uzafica umama kuba yodeputy ukuthi bafake ezikhundleni zenizane eziphezulu usuka vele kuyenza kanje. So thina ngaleli siyalithakazelela, kodwa siphinde sithi kumele kube lokufunda kakhulu ebafazini, ukufundiswa ngokuthi ngaleli liqakatheke njani, lamalungelo labo kumele benzeni ukwenzela ukuthi amalungelo la abo ananzelelwe kakhulu.
Sesikhangela lapho ezindlini ke
abantu abangobaba Sithandekile bayenzeka zathi kuthiwa omama bayabazwisisa kakhulu, kodwa ngaso kufika endlini kufika kube nomehluko. Njalo amalungelo abomama siyakwazi ukuthi uyayesefika endlini umama ngumama, kodwa ayikhona lokhwana ezakudala okwemvelo yethu. Thina kudala abafazi vele bakuthiwa umfazi umsebenzi wakhe ukuzala abantwana lokuhlala ekhitshini. Abanye baba lokho besebenzisa khonokho ukuthi mina ngubaba abe ukuthi umama abe nelungelo lakhe, nothi ilungelo lokuthi ayehlule ubaba, but abe lelungelo lokukhululeka ukuya emhlanganweni e-organize ngabanye omama, aphatheke entweni zonke amele aphatheke ngazo. Abanye baba lokho bengakuvumi khona lokhu. Yikho ufica isikhathi esiningi nkathi esibunje udlakelela ukhona ezindlini luphambili okwedlula laphana obaba ekadeni kudala. Abantu sebelwazi ukuthi umfazi ulelungelo, kodwa lokho udlakelalelwana lukhona. Ufica kule ingathi isigaba abafazi abafa ngayo bebulawa ngabobaba siyesabeka kakhulu.
Sesikhangela njalo omama bakusasa amantombazana.
Akula kusasa abayikhangelileyo ngoba bathe bezalwa bafica izinto vele zingamanga kahle. Nto ivimi lokuyavota khonokhwana ukuthi alungiselele ikusasa yakhe kasithathi lakho. Abalamsebenzi bahambe esikolo afunde afika abe lama-degrees, but ukuthi athole umsebenzi yinkani. Usenza resort ekutheni athengise ama-juice card ahambe e-club ayedinga imali ngoba umsebenzi ukuthi ahole imali kawukho. So uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bonabana ukuze balule ilungelo labo balazi, kumele baphatheke kwezombangazwe, baphatheke ekusebenzeni, baphatheke ekutheni ilizwe labo lithuthuke. Kodwa ngomunye okhona kuloleli lizwe angiboni ukusenzakala. Yibo vele ukuvota into yokudlala ngoba bathe bezalwa kuze kufike kathesi lokho kunopresident oyedwa. Kungaze kuvote, kakulalo into elitshintshayo. I-economy yelizwe ishile, kakula i-economy yelizwe ekhona, akulanto eyenzakala elizweni, akula mali elizweni, akulanto eyenzakalayo. Wonke umuntu uthengisa ama-juice card, uthengisa amatomatisi, akula ama-factory avuliweyo. So abantwana abakwazi ukuthi kusebenza kuyo.
Usike saxoxa lowesifazana ngeviki ephelele wathi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi emgwaqweni, sithi balwisana labantwana abancane lapho nxa bedinga abantu bokuthenga ucansi, esithi abanye balama 12 years, abanye bale 13, abanye bale 14. Singathi kuvame kakhulu kumbe kulutshwana lokhu yini?
Uqinisile akukho kulutshwana ngoba abantwana bakholelwa ukuthemini ukuze ube nemali kumele uthengise ucansi. Imisebenzi vele kayibonakali. Kudala kwakulamaklabhu abantwana bathi ungafeyila isikole uhambe eklabhu uyofunda ukuthunga amalembu ezitulo, uyofunda yonke into emaklabhu. Khathesi akusela klabhu enjalo. Njalo labantwana ungathi wabahambisa eklabhu bakutshela ukuthi sifunani imali, ngoba imali kabayazi vele abakazi bahola empilweni yabo. So babona kungcono ukuthi ayethengise ucansi. Ungahamba sikulubhonda ngosuku khona phayafica abantwana abancane okuzwisisisi emakhoneni khona pha ezitaradini kuma-night club.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlele.
Hayi, mbongile lawe.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Rita Ndlovu owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, sibongile Sithandekile, ube lelanga elihle.
Ata, wata, nata, prata. Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance agenda. Ematopu shada, eti chumtwana lo umina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Wethatu lesakuphi sankale. Lesankale.
Ulamanga wena mtita, ulomona wena mtita, wake wambona ni mtita, chela umazela ngapona mtita.
Wake wadlula umbuchwa, wadla futhi lo java, umtwana lo waye ngubova, izolo ngimbonelo memba webucha.
Cheka utoge iske.
NguRasboom lo Ace Carter besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi Izangalele. Singakaqhlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Lamhla besilengxoxo lomnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party. ukuguqulwa kwabaphathini ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Siludgiba lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.